Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eMelika elamaDemocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende, kwathi elamaRepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Diwanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lweMelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamaDemocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele lower house. Laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyi-92. Kodwa ibandla elibusayo elama Republicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudalele Senate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edalele House lele Senate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump uchayele ihlombe ibandla lamaDemocrats kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lamaRepublicans lizosebenza lamaRepublicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho loma midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results aphume khonapho ntambama. Uyabona ibubuhle bakhona sibili sithakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-Democrats thine US wasupporta kakhulu ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi esi sokungani sokule balance yena leyo ukuthi ama-Democrats sibili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats. Ama-Republicans atholile nje embijana futhi ama-Senate seats, but khonokho nje kokucreate ibalance sibili ukuthi anti uyabona umongameli uTrump ngendlela ayesebusa ngayo nje oko-racism sibili okutshengisa ukuthi khona ngumtole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu yikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama-issues abantu e-America khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lathi sikufunde nje khonokho ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyane vuthiweyo khuluma kakhulu ngama-issues, bread and butter issues ezi-affecta abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu aba-corrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi-affecta njani thina eZimbabwe njengoba kunje kulama-bond notes, you know ukudla ku shortages ifuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifaka umuntu ezimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa uyabona Mr. Kanti
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethe yena ufuna kubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana okuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule part efana nayo for the past 38 years so wanti uyabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siyakubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kutshintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail uMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka-30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo uvikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababe yiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekane lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga lelibandla ngegama uMathema uthe akhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasotsha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikhunga amasotsha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivilieni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha sesisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esitholayo emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luhluphu into akazimanga kuhle anti kabasaye izikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula nto kubeyintshontsha kodwa kabangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela umathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
vele ibandla lezanupf umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu 2.6 million bangaphuma phandle lapho bangene emgwaqo bazaba bulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunqa. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Sisingatombothazisi ukuthi urikokuphika nalokaita sei kana chikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kuti akazvagwarini kana kuti anoda kutora chitupa angavave kuofisi. Then kana pane zviri kunetsa zvinotaurwa tiri muofisi uona kuti vanobatsirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Ukuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu, sikhuluma lohulumende ukuthi kazame ukuthi anike abantu ama-birth certificate ngendaba yombhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama-birth lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu uhlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha.
Isakhamuzi semambale ematshamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi.
Abantu abaningi lapha vele kabala mabhetha abaningi labanye abalazithupha. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha. Asifuna bethathiswe kugugulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela. Kuyafuneka ama-birth record utholisane ukuthi ma uyichati birth record ya-expire after 6 months. So mawususiya ilanda futhi kuyinkalakatha yemali ma uthola ukusana ukuthi awulayo le mali yakho nokuthi uphinde futhi uyilande ibet record ukuziyethathisa umntwana ibet le there's two.
Unkosazana Nomsasibanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabeth. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda. So udubo lwabo babefanele be ma-sports inkinga kukubonakala ukubana abala mabeth. Yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami inkusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho useshonile ukubana ibeth uyithole kube nzima. Ninjisa mina ngakhula ngilayo ibeth kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile sengithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besendle sifiso sokubana njewa sengithole uhlelo oluhle izaphu ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibeth. Ngibe lokuhlala.
Inengi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwachabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook. Ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba isiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalele parliament kwelemelika oluqutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale leparlamente lelesenethi kwelemelika lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale leparlamente kwathi elamarepublicans lanqoba kwelesenethi. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. Ngabe inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe bathi khona beza kuyabonana la bebhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kubika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMicklis Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Thafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can be given 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly, but we want to go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese qala ukulungisa amaphepha ethwala iziwichi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali endutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela, sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube ngesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungiswa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengama-manufacturers awabhakishi asifake namathanda ndawonye, sibe lokuzwisisana ukuthi lesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo yepackaging ingakhwela, ngoba intengo yepackaging ingakhwela impuphu ikhwelile, isikho sikhwelile and ku-affecta wonke umuntu. So ke yiso kade ama-discussions ethu bebe ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bayenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
Sibonile ukuthi abanye ama-manufacturers ama-prices abo ebephezulu kakhulu, kodwa kunabanye abantu ama-prices aleyntengo ezinjani ezingconayo, and lokhu kwacaca kithi ukuthi kutho ukuthi kunabanye abafuna ukuthi bencedisane nama-millers, kodwa kunabanye abangafuniyo and ukwenza wabo kwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela uhulumente laye angazikhangelelayo. And kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye, izinkinga zethu eziningi singazixazulula. Kulezi ezingamagebe zibhatala ngemali yalapha kule leba.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflower ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo, ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka, makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu uzulu, hatshi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Silethuleleke ngokugcweleyo udaba lwaye ngumphathi ntambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ongumeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba lamhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kurhulumente ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathi ntambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba umnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawatt ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethiphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Seopi Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMatapi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekukhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udade wabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhla ka-21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhla ka-14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba, umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholo ke isiqibela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika, kwathi elama-Republicans lanqoba kukhetho lwamalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.